So kuyi sikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 13 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukhande maunga kulokho asolwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-TCCC, uNkosazana Maureen Kademaunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga le-ZANU-PF.
Lebizo okuthiwa nguStanford Dala Pole Wolfwood. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Pole 19 Wolf.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC, uNkosazana Maureen Kademaunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Kademaunga, umnumzana Harrison Nkomo, utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akulabufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukhande maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKhande Maunga olilunga le-Citizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-TCCC amabili. Ukansela Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed to its inefficiencies that such charges can be hit.
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapoliseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapolisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla le-TCCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapolisa asebenzela abantu hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthokoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marara.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziya kusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula yezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhanyelelwe ukuba uKhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF onguKhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Impumelelo yokhetho lolo luqhutshwe namhla yedulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomithi wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dlala Phole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Phole 19 votes. Accordingly, uMphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson kwiGwanda Rural District Council.
UNcube uthi bazosebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo yamagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxa njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansela ka-Ward 1 eGwanda North obengithisana loNcube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola uku-chairperson. Akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lomuntu. Okunye osoko siphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okusho ukuthi abeZANU-PF bangene beyanophosti bongisebe.
UKhansila kaWard 10 umnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhulayo uKhansila Linda Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamashumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansila angamashumi amathathu lane 31 njalo abangamashumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besetheswa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
لا lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugcile impande eZimbabwe. Amanye alawa mapolisa kanye lamasotsha avikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahle eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDr. Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is the needs of brothers and sisters who are abusing these substances. When you become tired of them,
okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lathi singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje eChikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le-150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena uthe udlakela solubhahlile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
There will be violence to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaca kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in every 40 houses phose esitaradini. Esilezindlezingu 40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathi ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisa mbanje o-Christmas. Ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela njengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go on to the center leading to substance abuse. Show me the issues. This energy, pressure,
lokhu kubangelwa yizinto zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa kanye lokuzikholisisa ecansini kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcishi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha Victoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from $450 to $800 ilokho. So sesingakhangela futhi abantu banabo abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini epoor.
Amapolisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikaMongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter uthe amaRepublicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elamaRepublicans. Ukuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuchaya indiva izinto ezimbi ezebhizinisi lomntana ke zasenzakala noma ngithi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabe prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubhizinisi. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubekele phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-ofisini lokuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana wakhe esenza izinto ezingekho endlela eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzisa.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokusho kwabanye kumbe kulecala elikhona?
Impica wadala lekhona wabunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela amaRepublicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment leyo ngoba amaDemocrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le impeachment leyo. Kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokhu okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi. Kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi labo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi. Ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozele ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningalokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana isikhundla. Yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha i-agenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Tifa Tuve ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwele Bhilitane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send the link and abantu ba apply through that link, then we pick the name from abantu na wabese send them applications. Then from there we invite them for my interviews. Then we go through process yonke. Masters won ukuthi umuntu wangkhona uya qualify ukuthi eze abuyezosebenza lapha. Kodwa khona lapho futhi kunese sokunanzelela ukuthi abantu bazithi abanalo iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama requirements afunekayo ngapha. Avumene esekhaya atholako konke ukuthi mase besika ngapha uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje, kumele kube le certificate of nursing leyo, kube le certificate of attachment sokuthi ukuba involved kukhe uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba ukwenzile kule nto ezinike ezinevolved like hosting, uyakwazi ukuhosta what. Kuso kusiba ne-license driving, lapho sile problem kakhulu khona lapho kuma-driving license khona la. Ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo. Yokuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrayive, and ngolo msebenzi wethu ufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama-license umsebenzi. Uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama-shift. Yikubo wabona sebekhala ezikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama-shift, mina kunje kunje. Abalikhuluma iqiniso. Ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license. Uma esefika lapha sakwazi khona lokudrayiva. Then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola ngidrayive umuntu ngale emsebenzini yena esenza imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenze umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrayiva nala bantu esiyabe sikhulume nabo kahle besuka ekhaya ukuthi uyadrayiva. Hayi ngiyadrayiva, umuntu kadrayiva. Yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kunobuyele ekhaya kumbe sokuthela.
Ah, kunjalo belapha akulandise singayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokho zeni advice ngoba na bazama ukuthi ba drive. Then si try for all means ukuthi sibancedise ukuthi bayasebenze ngoba ngeke sifakile bahlale phansi singasebenzi. Ngoba umthetho wegovernment uthi wona mayise qalile selapha whether usebenzile kumbe akasebenzanga mina simholise 40 hours kukhona ku contract khona lokho. So siyazama for all means simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-driver. Then uthole ukubana lo muntu osabe sesifake njalo ne-driver lo omunye a-driver usuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late lapha kumele ayenza khona ama-service calls akhe ngenxa yokuthi use-drive umuntu ongadrayivini. So umuntu uyangikhona kahle kahle isikhathi sezima ikhona lapho ekudrayiveni
akulazama ukuthi
akulabahlale babe nama-hours.
Siyawuza kakhulu. Akulabanye ababalekayo kumbe umuntu icine edinga asylum and
well thina besingakabi layo i-situation enjengana leyo. Abantu bebesithi ma sebefuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya njengathi wasihambele umba ahamba edinga ukufuna ku-asylum leyo kwamanje.
Emaphethelweni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la asimasefika labathola ukuthi angilamsebenza. Ikholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sizazofaka advertise, send ama-links abantu ba-apply. But okwamanje besisathatha local ngoba silakho ukuthatha local abantu abasifishayo. Abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza, things like that. Besithethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza. Ngoba si-avoida ukuthi sithathe abantu ekhaya, abantu ekhaya babuyela basuke bahlupheka ngoba ungakhangele umumo okhona ebantwini abaningi. Abanye bashiye abantwana, umuya wabuya nonkosikazi wakhe, umkakhe, things like that. Basike lapho bathisela ama-hours, ngapho bala ama-rent to pay. Bahlale ezindlini kumele babhadale ama-rent alakhe ngapho e-UK ama-rent angikhona phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent? Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi hey, wozani. Besiyathatha what in sake of just grabbing money from people. No, we don't want that.
umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kwele Bilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Bradford khonale kwele Bilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxa lo Tabuka Ncube we Studio 7.
Si Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabhizinesi bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabhizinesi lawo akhule kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abaningi abavela eMathebeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yi-project yakho le?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana baku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yasebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahla ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, obekhuluma ecingweni loTabuka Ncube we-Studio 7. Kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTRC unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ntafupatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.